Thina namhlanje sifonela abanye bethu abe Apex Council election kuthi sihlangane singakayi ku National Joint Negotiating Council. But samangala besitshela ukuthi umhlangano lo kawusekho. So singakwazi thina ukuthi namhla umhlangano lo kawusekho. We kumele sikhulume le position paper yethu ama-salary negotiations nama-monetary incentives because sabhala kuhulumende sabatshela ukuthi sikhangelela ukuthi basinike imali enganani bazi bethithi kulamanye ama-non-monetary incentives anjengomhlaba ukuthi basinike ama-stands bazi basivumele ukuthi singene sizimota lezi singabhadali i-duty.
Udaba lokubana uhulumende uthi yena kasoze engezelele iholo lo umnyaka lalo ludaba olukhanya lusegudwini. Ungasitshela ngani?
Sikubonile lathi emaphepheni namhla we singakwazi lokho because kumele sinegotiate sitshelane ukuthi kumi njani but simangalise sibona sokuphuma emaphepheni yethu kumele sihlangane namhla sikhulume ngendawo yona le. So kukhanya ngani uhulumende the position already ukuthi abasinike ama-salary increment kodwa thina asikakwazi kumele sikuthi kukhulume ku-National Joint Negotiating Council.
Manje njengoba umhlangano ungasayenzakalanga kuyini osekuzayenzakala?
Kumele sihlangane njenge-Apex Council sibonisane ukuthi sizakwamisa njani then sesingenza futhi uhulumende because umsebenzi wethu thina kumele sikhulumele izisebenzi because uhulumende from engikubonele emaphepheni sile sithi wona thina kumele singakhulume ngendawo yemkhulu kumele sikhulume ukuthi sincedise uhulumende ukuthi imali idinga. Now lo awusomsebenzi wethu owethu ukuthi sibatshele ukuthi abasebenzi bafunani and kuphelelelo lapho.
Uhulumende njengoba sithi yena kala mali lina liyaba lisithi kuhambe njani khona?
Thina silamanye ama-proposals njengama-stands because uhulumende kadinga imali ukuthi athenge ama-stands. Uhulumende ulawo umhlaba. So sithina nabe ngelayo imali bengasinika i-increment yethu in form of ama-stands wona lawo. Bengasinika sithi for example isisebenzi esihola imali yaphansi banikwe i-300 square meters ye-stand. Then sesithi le yi-increment yakhe for the next 3 years and then abanye abema-grade aphezulu banikwe ama-500-800 square meters zawo. Then sesithi in the next 3-4 years akula increment but siyawe sibhadala in kind because siyawe sizila ama-stands la. Then baphinde basivumele ukuthi once in 5 years si-import one vehicle duty free. Bengenza njalo impilo yethu ingaba ngcono even imali ingekho.